Endine emathetheni uMnumzana Mbiko Masuku usekhuthaze uZulu ukuthi alondoloze amasiko emkhosini oqhutshwe izolo kusungulwa ngokusemthethweni umuzi wamasiko edolobheni leGwanda.
Ngakho-ke sonke silo mlando nasijangene lapha ukuthi sibone ukuthi kanti isiko lomuntu vele umuntu kuze kuthiwe kulesiko lesigaba kumbe isiko lesizwe liqala ngaphi. Mina ngikhona ukuthi liqala kuwe wena kuqala le muli yakho. Ngisuke lapho ngingene esigabeni kuze kube yilizwe lomuntu. Senzani thina njengezakhamuzi zaleli lizwe ukulondoloza ubuntu bethu? Senzani thina njengezakhamuzi zaleli lizwe ukulondoloza amasiko ethu?
UMnumzana Masuku uthe akulunganga ukuthi abantwana bengene emajele ukuze bayifunde imikhuba, kungakho insuku zokunanza amasiko akumelanga zibe yize.
Kuqakathekile-ke ukuthi sibuyele emuva, babe khona omalume, babe khona obabakazi, balaye abantwana, bafundise isiko labo, bafundise ukuthi kakhona bavele nxa kuthiwa zintombi uyintombi ngani, nxa kuthiwa ulijaha ulijaha ngani, kuyini okuqakathekileyo okumele ukunanzelele. Okukhanyana kusekho khathesi, akunzima ukubuyela emuva nxa sike sasuka sayale kuluthi siphenduke sibuyele ebuntwini bethu. Asibuyeleni-ke ebuntwini bethu.
UMnumzana Phezivela ongumqondisi we-National Arts Council ezansi emaNdebeleni uthi ukwakhiwa komuzi wokulondoloza amasiko edolobheni leGwanda kuzathuthukisa abesifazane abemaphandleni.
Nakumama abaningi abathumizini bethu abayenza ama-artifacts emakhaya ngangale, we hope they are going to utilize this space in the reference center kithi ukuthi anybody is coming ofuna into ezibazwayo, into ezithungwayo, simulifere to this place.
Bekulabantu abalihlekana kulo mkhosi ngoba kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lo mkhosi ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye loZulu nje. Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu ngemigido yabo yomdabu. Mina lo msakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Kusenjalo, iningi labantu abafuye inkomo ezansi emaNdebeleni lithi imbhadalo le izadala ukuthi lilahlekelwe inzuzo ngoba sekumele lithengise lezi zifuyo ukuze libhadale imithelo. UMnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi emawane phansi kwentebhe uthi imithelo yenkomo le ingaphezu kwamandla abo.
Madoda, inkomo izaba yi-172 eyodwa, ma ungaba lenkomo ezingu-10 sokumele lithenge malini? Sekuzokumele lithenge malini ngoba hhayi lokhu kuphezu kwamandla abantu lokhu. Sinje abantu siyakhala, kukanti ikhwele from $10 to $172, okusho ukuthi khona hayi lapha impilo yakho nje isizima la. Nxa unenkomo eziningi vele sokumele ubone, sokuyavuka lokhana kwakudala ukuthi inkomo ezinye zazingena etikitini ezinye zingangena etikitini. Yinto esizayenzakala ngale ngoba umthelo wakhona lokhu phezu kwamandla abantu.
Amazwi akhathekelwe nguMnumzana Zwelithini Gabula, isakhamuzi senqamuleni esitezi othi limthelo ichweze okudlulisa amalawulo.
Lokho sikubona kuyimali ekhwezwe ngokwegcileyo kakhulu okuzaletha ukuhlukuluzeka ezakhamizini. Sananzelela ukuthi abantu abaningi abasebenzi, imizwa eminingi sihlezi ogogo labokhulu bahlezi emakhaya kabasebenzi ngoba abantu bevele besehlulwa yona leyana i-10 pound. So sekuzakwenza ukuthi abantu babuyele emva kakhulu emithelweni ezikomo kanye lemithelo emizi. Asikwali sikuthi uhulumende kumele ngokwedlula kwesikhathi akhweze intengo, kodwa le sibone ngathi ikhwele okweqe kakhulu kuzahlukuluza izakhamizi emakhaya.
Ugatsha lukakahulumende olubona ngokulondoloza kwezifuyo lukhweze imithelo yalo ngombimbitho walonyaka ukuthi laba abale mhlambe enkomo begala ezimathonzi ngemithelo.